Abafundisi laba bathi umumo oselizweni ngesikhathi sokhetho uveza sobala ukuba amabandla ezombusazwe alakho ukugcina edala isimo esiyokufuthelana okungadala ukuthi kube lodlakela elizweni. Isikhulumeli sabafundisi ze-ZCBC uFather Travis Moyo uthi kumele umuntu wonke asebenzele ukulondoloza ukuthula kungabi lokufuthelana elizweni ngesikhathi sokhetho.
Amabhishopu ebandla elikhatholika ethule ugwalo elobela amakholwa ebandla elikhatholika lenzalo yonke yesizwe seZimbabwe. Lolu gwalo lumemethe indaba eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lomkhankaso lokhetho oluzayo. Bayakhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso laba abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu lesithunzi somuntu kasihlonitshwe. Imkhankaso lokhetho kakwenziwe ngokuthula.
Loba nje kungayisikho kwakuqala ukuba betsho lokhu luyaluchela ukudlakela elizweni ngemva kokuba abacathengelwa ukuba ngabasekeli bezanup f bevimbe abebandla le-CCC ukwenza imihlangano yabo yokukhankasa esigabeni semaswingo. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umongameli webandla le-CCC uNelson Chamisa uvinjwe ukwenza imihlangano eBikita South nakoChibi namhlanje.
Ama-election la angahamba siyevota kunje ayabe unfree and fair. Akuso akusoze kuvume umuntu ngitsho lama-observers sebevele sebekhulumile ukuthi i-level ground yama-elections ayisiyo ngenxa yokuthi izanu yenza umathanda, bachaya abantu, bathusela amasabhuku. Kule fazi, ifazi la iyasabalala ithe ithusela abantu.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi kusobala ukuba iZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho. Okuphakazwa ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu.
Kwaziwa siyazi thina ukuthi udlakela lwenziwa ngamalungu eZANU-PF especially nxa besesaba ukunqotshwa kukhetho. Besebenza namaphoyisa. Asimboni njengomuntu othatha abantu lamalungelo abantu seriously. Kodwa ke silethemba ke sihlala sisethembeni ukuthi amaphoyisa azayenza umsebenzi wawo ngendlela efanele.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Christopher Mtswanga uthi ibandla lakhe ayisilo elithokozela udlakela oluselizweni.
No violence ever in this election because it dismisses ZANU-PF. It's not in our interest.
Kunokudlakela kukhetho luphazamisa lokho esikufunayo njengebandla leZANU-PF, kutsho uMthwangwa. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kusobala ukuba ziningi izihlangano zodlakela ezibikwa zikhokhelwa ngabeZANU-PF elizweni jikelele.
Bayakwazi ukuthi bazadliwa ikakhulu sikhangele iprovinsi enjengemaswingo lapho abantu abasikela khona, ikakhulu abeZANU-PF basikela kakhulu uMnangagwa ukuthi ebengupresidenti besusa uRobert Mugabe. Kodwa abatholanga lutho. Siyabona into eBikita ngale abantu bayixotshwa kulithiyamu. Ilithiyamu iyantshontshwa iye kuphandle kwelizwe, abantu beBikita bengatholi lutho. Etshilonga etshiredi siyakwazi ukuthi abantu bakhitshwa emasimini abo, athathwa anikwa inkampani zamakhiwa ngurhulumente kapresident Mnangagwa. Abantu bazondile njalo bafuna ukuthengisela kukhetho ukuthi hatshi sebediniwe izenzo zeZANU-PF.
Ezinye inhlanganiso sezilobe imizimo yokuthola ukuqonga kwezihlakelo zedlakela eseziqhamukela izweni ngaphambilini kokhetho zigoqela i-Amnesty International, International Commission of Tourists lezinye. Omunye othumele umbiko wakhe ngezihlakelo zedlakela elizweni ngumfundisi Mdata wenhlanganiso ye-World Council of Churches lesikhulumeli se-CCC uNkosikazi Father Emayere lenhlanganiso yababalisi eye-ATUR. Ezinye zalezi zehlakalo zigoqela ukutshaywa kabuhlungu kowayeligcwetha likankosazana Johanna Mamombe loCecilia Chimbiri abebandla le-CCC kucala labo ababelethethwa lokuba baqamba amanga ukuba bathunjwa ngomnyaka ka 2020 ingcwethi ezicubungayo zombusazwe zifika ukuba zikhona izehlakalo zodlakela esezicalile ngaphambili ngokhetho, okuyisibonelo sokuthi ukhetho lolonyaka luzaba lodlakela. Ngakho-ke abantu kabakhankase ukudinga usekelo ngonanzelelo, njengoba iningi likhala ngokuthi abanakekelwa ukuthi ngabezanupf bayavimba amanye amabandla aphikisayo ukukhankasela ukuthola usekelo emaphandleni. Liyakwala ibandla leli lisithi labo abatshayayo kabamangale emapholiseni. Ngimele isithu 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.